Mosela zakanaka.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani zilukandaba olamukela emsakazweni westudio 7 wamvulo mhlazi ku 18 mfufu 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukutshengisela kwezisebenzi zenkampani eyamachina e-Sinohydro kuqhubekela phambili ewange. Izisebenzi zikhala ngokuhlukuluzwa nokubhadalwa ngedola leZimbabwe, kodwa izisebenzi ezingamachina ziphiwa idola leMelika.
Into eyenza ukuthi izisebenzi ziye kustrike indawo yemali, because amanye ama-companies bayanika i-RTGS baphinde banike abantu i-US dollar.
Umkhankaso wokhetho lokudinga amakhansila kwele South Africa uqhubeka ngokuthula. Sifundo bani esingatholwa ngeZimbabwe?
Ayaphuma amabandla wonke, kubuye abakhokheli bamabandla baya interviewa, bayatsho abakuthoyo o-EFF Julius Malema bakhuluma labantu bekhululekile.
Lokhu kulokwesaba kwele Bhilitane kulandela ukugwazwa kwelunga ledale lephalamende emhlanganweni lezakhamizi.
Nxa bekhangela ihistory yakhe, ule history yokubandakanyeka ezintweni zokuthi laphana behambe bayebamba izikepe lokuyakufunakala ama-ransom bebambe izikepe olwandle.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukutshengisela kwezisebenzi zenkampani eyamachina e-Sinohydro kuqhubekele phambili ewange. Izisebenzi zisithi ziyahlukuluzwa njalo zibhadalwa ngedola leZimbabwe, khona izisebenzi ezingamachina ziphiwa idola leMelika. Inkampani ye-Sinohydro yiyo eyaphiwa ithuba lokuqhelisa isitishi esigaya amandla kagetsi esezesa ewange. Kodwa kusukela ngeviki edluleyo, izisebenzi ze-Sinohydro zabeka phansi izikhali zisithi zifuna uholiswa ngedola leMelika njalo zihlonitshwe. Omela iwange edalele ephalamende umnumzana Daniel Molokele webandla le-MDC Alliance uke wazama ukungenela kulolu daba, kodwa kwehlula ngoba enye inkokheli yezisebenzi ibikwa ibingafuni ukuthi angenele ngoba kuzakhanya sekungathi sekulezombusazwe. Sixoxe lesisebenzi salenkampani umnumzana Dejanazo.
Into eyenza ukuthi izisebenzi ziye kustrike indawo yemali, because amanye ama-companies bayanika i-RTGS baphinde banike abantu i-US dollar. So imali abayiholayo incane kakhulu, yikho te sifuna lathi ukuthi lisengezele imali khonapho, yikho kuvuke konomzindo khonapho.
Manje kuyini osokwenzakele? Kathesi siyabona ukubana u-MP Molokele ungenene la kulolu daba, uhambe njani?
Ya, bayazama ukukhulumisana i-HR lo MP lama-ma stakeholders bazama ukukhulumisana, but uyabona lapho kukhulunywa khona ngeendaba zemali into ziyahlupha abantu bacabanga ngokujiyeneyo, okugcina abanye zibethatha indlela engavunyelwa labanye abantu. So Molokele la is trying by all means ukuthi into zibe right, but njengoba MP oku opposition side kabamlaleli kakhulu, but is trying by all means ukuthi into zilunge.
Manje ungasitshela ukuthi ukustrike wenu izisebenzi ze-Sino lezi kungabangela na ukuthi elizweni kube lo dubo lwamandla egesi?
Ya, amagetsi ngaba lo dubo, but nxa elokuzeni, because ama-workers awezesa they're all there waiting ukuthi babone ukuthi outcome ye-Sinohydro izakuba njani. Ingaphuma ile positive result, then kuzabangela ukuthi abezethi zilabo bafuna ukuthi bayengezelelwe imali, since ilokuzenyeleyo ngeyabo, abangeke bayivivele ama-contractors bona bengama-owners amagetsi. So kungabangela i-shortage yamagetsi sibili.
Umnumzana Dejanazo yisisebenzi senkampani ye-Sinohydro ubekhuluma icingweni lestudio 7 esehwange. Sehlulekile ukukhuluma lomela isigaba lesedalela eParliamente umnumzana Daniel Molokele ngoba ubengaphenduli ucingo lwakhe. Umkhankaso wokhetho lokudinga amakhansila kwele South Africa uqhubeka ngokuthula. Inkokheli yebandla elibusayo e-ANC egoqela umongameli Cyril Ramaphosa ibonakala imatasa ibhodabhoda isenza izimanga ezifana lokufinya abantwana, ukuwatsha impahla zezakhamizi lokunye okunjalo. Lanxa kulokufuthelana lapha lalaphaya, umkhankaso wenziwa ngokuthula. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, umnumzana Nhlanhla Moses Ncube, ukuze siqathanise umkhankaso wele South Africa lo weZimbabwe.
Lukhetho lokuthi nxa ungaluqathanisa lolweZimbabwe kuchiyene njengentshonalanga lempumalanga. Okokuqala lapha sile Independent Electoral Commission IEC okuyikuthi ende ikhululekile, angeke uyifananise lezeke. Nxa ungakhangela ukuthi ivine kade kungela ma independent candidates, nxa besiye court lama court akhona ayakulalela ukuthi constitution ke ithini. Okunye futhi ama campaigns, they are very very free. Ama parties, they are given ama slots to present ama manifestos ayo ku TV. Remember ukuthi ende ku state broadcasting media ayaphuma amabandla wonke, kubuye ama abakhokheli bamabandla baya interviewa, bayatsho bakuchoyo EFF Julius Malema bakhuluma labantu bekhululekile. TV iyabanika islot. Lokho eZimbabwe kuyi isibhono sentwala ngeke ukubona. Yikho ubona kule TV A1 41 years into independence. So amabandla lawa sefake lama manifesto awo, uZulu uyazi ukuthi leli bandla lifuna lokhu lalokhu. Njalo futhi okunye amabandla akhuthazwa ukufaka izikhangiso zawo kumbe ama adverts awo. Kuthiwa kawabise kumba ku broadcast ku state broadcasting khona pa. Okufunekayo kuphela yilelo bandla ukuthi libe compliant to imigomo eyikhasa le eyokuthi khona i broadcasting authority imithetho yayo ukuthi ungakhulumi hate speech, ungakhulumi into ezifana le violence.
Sifundo bani esingasithola?
Singafunda isifundo esikhulu kakhulu babugande ku politics ye South Africa. Okokuqala sifunda ukuthi politics kayisilo qala. Akusikho qala ukuthi umuntu abe ku politics. Njalo ukuthi umuntu abe kubandla elehlukenele lakho akusikho qala. Ukuthi umuntu abe kunhlanganiso kumbe civic organization akusikho qala engesiyo yakho. Ukuthi umuntu abe ku cultural organization engafanile yakho akusikho qala. Njalo ukuthi umuntu abe le culture engafanile yakho akusikho qala. Ala eSouth Africa ukuthi umuntu akhulume ulimi oluthize olungayisilo lakho akusikho qala eSouth Africa. Lokhuyani ukuthi kumele ukuthi nxa kulokhetho sokumele licabange ngezidumbu ukuthi isidumbu sizaphuma kogande kumbe sizaphuma konxube. Akukho ukuthi ungakhuluma nje uxoxe labantu ukuthi hey asila manzi awokunatha, kuhle ukuthi sikhulume ipolitics. Sokumele wesaba ukubulawa kumbe ususiyatshona.
Lona ibandla elibusayo ele ANC nxa ukhangele okwenzakalayo ungathi liyasebenzisa yini ingatsha zikahulumende ekukhankaseni njengalokhu esiyake sikubone kusenzakala eZimbabwe?
I-ANC ayisebenzisi ingatsha zikahulumende njengalokhu esikubona kusenzakala kwelakithi ukuthi kumele ukuthi kuthathwe kumbe amapholisa uwatholwe ngowebandla elibusayo. E-South Africa akukho lokho ukuthi amasosha abe ngowebandla elibusayo. E-South Africa akukho lokho ukuthi umuntu kumbe ngosebenza ezithupheni kuyathi nxali siyathatha izithupha lifuna ukuyabhalisa ukuvota alivimbe. Akukho khona lokho. Abantu bakhululekile, ongafuni ukuvota akafuni, ongafuni ukuya emhlanganweni lobo umhlangano kungathiwa ngoba president ukhululekile. Kuke kwaba lokwenzakala ukuthi upresident maye ekhuluma labantu bayambuza abantu bekhululekile ukuthi lokhu lalokhu uza kwenza nini. Lokho okhuluma ngakho yes yakuzwa, kodwa sicela usiphendule kulokho.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. ubexoxa ecingweni lestudio 7 esejohannesburg. Lokhu kulokwesaba kwelebhilitane kulandela ukugwazwa kwelunga ledala lephalamende emhlanganweni lezakhamizi. Umnumzana David Ames wayesenza umhlangano lezakhamizi kwenye isonto edolobheni le-Leon C, lapho ahlaselwa khona ngujaha osakhulayo oleminyaka engamachumi amabili lanhlanu odabuka kweleSomalia wamgwaza wafa. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwelebhilitane umnumzana Difa wajabi Bango Dube.
Bekulilanga elijwayelekileyo babugande ukuthi amalunga ezepolitiki kuleli lizwe laba esibabiza sithi ngama-MPs, ama-member of parliament, ukuthi bayabhoda kuma-constituencies abo now and again, mhlambe noma sithi noma mhlambe ngemva kwenyanga ezimbili noma mhlambe kwenyanga ezintathu bebhoda behamba endaweni yabo ku-constituency yabo behamba bezwisisa ukuthi abantu inhlupho zabo bahlutshwa yini. Ngaleso sikhathi kuyabe kusenzakala umuntu lo muntu noma ifamily le family iyabingena bebodwa besiyachazela uMP khonapho ukuthi uhlupho lwabo lungaphi. Ngokunjalo kuye kwenzakala ke ukuthi lo jaha lo layo bengomunye obekade ekhonapho kuleli qula labantu ebekade lihambile lifuna ukuthi liyebona uMP likhulumisane naye, kukanti yena ubehambele yakhe injongo yokuthi ahambe ayekwenza isigemegeme lesi esenzakeleyo ukuthi ayigwaza umnumzana uDavid Ames ukuthi amgwaze ambulale ngesihluku esinjana.
Uhulumende weLebhilitane uthi yena isehlakalo lesi ngesabahlamuki amaterroristi, iterrorism. Ngokubona kwakho yikho na?
Ngasesithi sesukukhangela ngelihlo libanzi siyabona ukuthi into engabe yimbangela eyenze njalo lokuthi bathi lujaha lo engabe kuthi ukwenze ngeterrorism. Lujaha lo ngabe khangela ihistory yakhe ule history yokubandakanyeka ezintweni zokuthi laphana behambe bayebamba izikepe lokho sikubiza ukuba kufunakala ama ransom bebambe izikepe olwandle khona ngale lokho sikubiza sithi ngama Somali pirates. Yiko kwenze ukuthi kube lomthelela lo osuke wasenza ukuthi bakujaje masinyane ukuthi kungabe kuyiterrorism. Yena ube ngumuntu obevele evame ukuthi ahlale engaphansi kwelihlo lamapolice, kodwa ke bathele ukufa alitsheli. Asazi ukuthi lelo langa uye wabaphunyuka njalo amapolice ukuthi aze ayikwenza inkemenkeme yendawo efana lale ukuthi ayibulala umuntu omdala laphana uDavid Ames, ngoba ubese umdala ubesemdala kakhulu umnumzana uDavis, okuyinto ezwisa uhlungu ukumbona ebulawa ngesihluku esinjana, egwazwa ngenqamu ngesikhathi ebekungafanelanga ukuthi bengabulawa ngenxa yokuthi ebesenza umsebenzi wakhe ngendlela avame ukuthi ayenze ngayo, okuyumsebenzi wakhe okuyo oyenza ukuthi azwisise izikhalazo zabantu ezikhona ku-constituency yakhe.
Manje isehlakalo lesi ubona ngani sizakwenza ukuthi uhulumende athathe manyathelo bani ukuvikela zombusazo?
Kulelizwe bekuyimvama kakhulu ukuthi ama politicians ngabantu abazihambelayo nje baziphilele impilo yabo efana lomuntu makhaza, umuntu ongelasikhundla, ngenxa yokuthi labo bebephila phakathi kwabantu njalo bengayisabi umuntu njalo bezihambela bengela onogada, ngenxa yokuthi besazi ukuthi bethemba umthetho wakulelizwe ukuthi akula into embi engenzakala kibo. Ngitshelwa sezitimeleni lasemabhasini besigada labo kungabi indaba zalutho kungelanto emangazayo njalo ukuthi kube njalo. Kodwa ke uhulumende use wakukhangela masinyane kwaba yinto abazayethula eparlamente nge-next session kuleli viki esiyakilo ukuthi bayekhulumisana bayebona ukuthi bengalungisa njani udaba lokuthi amalunga ezeparlamente laphana bazama ukuthi bathole i-protection ukwenzela ukuthi bengabi vulnerable ngendlela efana layena leyi eyenzakale kumnumzana useDavid. Ingakho sebezabona ukuthi sekuyafanele ukuthi bagadwe noma bengasabi ngabantu ababakhona nje emphakathini kungela ndlela yokuthi bavikeleka ngayiphi indlela.
Umnumzana Difa wajabi Bango Dube isizalani seZimbabwe esihlala kwelebhilitane. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa ubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo, kuthi abangamachumi amathathu lanhlanu 35 babanjwa igciwane le-coronavirus. Iningi lababanjwa igciwane leli ngabesigaba seManicaland abalichumi lane 14. Kubikwa kulabantu abedlula inkulungwane eziyisikhombisa 7,398 abahlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19, kuthi abazinkulungwane ezedlula isithupha 6,319 bahlatshwa ijekiseni yesibili. Uhulumende wazise ngeviki edluleyo ukuthi idolobho lakoBulawayo selihahabela ukuyafikisa inani labahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 elithiwa yi-herd immunity elizakwenza kube nzima ukubanjwa leli gciwane ngoba iningi lihlatshiwe ijekiseni yokulenqabela.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 naku 15460 kHz shortwave.
Okwamanje esikhangela eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Day lilodaba lokuthi isikhonzi seUnited Nations unkosikazi Alina Duhan ofike elizweni namuhla kuzohlola ukuthi izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla lezanu PF zidala monakalo bani. Ufike ngesikhathi kulokuphoselana aqatha phakathi kwebandla lezanu PF lele MDC Alliance. Iphephandaba leHerald lithi umbalisi wesinye isikolo seHarare uTalent Chingwaru ubonakale kumfanekiso kamabonakude osawasabalala enkundleni zokuxhumana etshaya umntwana wesikolo kabuhlungu waze wamngqikila ngekhanda utholakale elecala emthethwandaba ngomgqibelo. Uzagwetshwa namuhla. Kwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Salibonani, salibonani VOA Ndebele. Ngiyabulisa kini basakazi lonke, ngithi philani ngomusa wenkosi. Ngiphinde ngibulise labo bonke abalaleli baka-VOA Ndebele. Hayi bantu bakithi, nami ngithenge ngidlulise okwami ukukhathazeka ikakhulu ngomumo wempilo yabantu bakithi esiNdebeleni. Langokwepolitiki khona lokho okuphele sokuhleli kukhulunywa kumanje abantu kulungiselelwa ukuvota. Okokuqala ngithanda ukuthi singabantu baseSindebeleni asizameni ukuthi sisukumeni siyobhalisela ukuvota. Ikakhulu abantu abangaphandle, mayithuba likhona ngiyacela ukuthi abantu begijime, umuntu egijime ebhalisele ukuvota. Even langesikhathi sokuvota umuntu agijima ayovota. Ungakubeka kucace kakhulu kulabo abantu abalamaphemithi la eSouth Africa ukuthi even nasemsebenzini usungakwazi ukuthi ucele mpela ubabonise ukuthi ngicela ukuyabhalisela ukuvota langesikhathi sokuvota, ucele uhambe uyevota. Okwesibili yilokhu okokuthi kulabantu abakithi esiNdebeleni abayibona ingabazi ukuthi ngabantu abanjani, ukuthi kanti baphila kuyiphi mathebelelendi, especially ubaba uMagalela wona lo okhulumela i-MDC okhulumela oChamisa. Bengimamele inkulumo yakhe lapha kade ikhuluma le nkulumo yakhe ukuthi ethi yena umzilikazi lo mambo babebambene besenza wonke zonke izinto bendawonye, amasosha ayisuka liye kwamambo ezotrenwa ngapha kwamzilikazi. Baba uMagalela lokho ukhuluma yebo yihistory yakho leyo siyayizwa, kodwa-ke mina isikhalazo sami sisodwa sokuthi konke lokho into yaphela kudala leyo. Kumanje thina abantu basesiNdebeleni siphila ngaphansi kocindezelo. Mina ma ngikhuluma kanjani, ngivictim yokucindezelwa, wabona? Ngivictim yokucindezelwa engathathelwa umsebenzi, kwangeniswa ishona, lasebenza ishona ngibhekile laphaya kungelanto etheni engenalwazi lomuntu engenani. Mina baba uMagalela mafa ngiqala ukusebenza eFollows eVictoria Falls kusakhiwe Elephant Hills leya, and then ithe iphela sakha konke le-golf course yakhona. Kuyakhiwe nje i-golf course yona leyana i-Victoria Falls yakhiwa inja. Singabantu baseSindebeleni kuhlangene labantu bonke bona laba, igenge yasesitonkeni, igenge yasesinambiyeni, but sakhitshwa kancane kancane, sakhitshwa saze saphela. Ungahamba lamhlanje baba uMagalela uzafika laphana kugcwele amashona wodwa laphaya. sasikhitshwa ekuseni kuthe kulesigumula ngeFriday. Ngemonday kwabe kungene igroup yamashoni izokhava abantu abakhitshwe kwisigumula sona leso. So lina babumagalela makukuthi liyadla kumnandi ngapho kuMDC. Dlanini lekelani umqondisi zam ukuthi asilweni. Yekelani umqondisi zam kusilwela asikhulumele kuzwakala ukuthi sicindezekile. Ngoba lina lithule sicindezekile, lithule kumanje sihlala ngaphandle kwamazwi, sihlala kabuhlungu ngaphandle kwamazwi abantu abethu bahlala kabuhlungu bengazani nathi ngenxa ukuthi asilakho esilakho eZimbabwe. Ngibuhlungu kakhulu ngesimo sakithi esindebeleni. La ngendlela abantu badala kumele ngabe kuthiwa yineli simelayo isehluleka ngakhona ukuthi lisimele ukuthi indawo yakithi lathi siphile kiwe njengabantu.
Angibingelele ku Studio 7, bingelela abasakazi bonke. Siyabonga umsebenzi omuhle eliwenzayo ukuletha izindaba ebantwini bakithi. Bese ngibingelela isizwe sakithi sonke, umthwakazi wonke nje jikelele. Ngithi bantu bakithi sokuyisikhathi sokuthi sivuke emaqandeni, siphaphame njengamaNdebele. Yebo, seleke salojwa ngegama lokuthi unity, unity. Kodwa kube nini le unity ingasisebenzeli? Ngoba is beneficiary to abantu bemashona lendi, ngoba bona yibo abathola imisebenzi nakho konke obuhle bazinika, bazifaka ezikhundleni, kunye ba-occupane territory yethu nizo zonke izinto. Kumele siqhubeke kibo kukho konke esikufunayo, zonke izinto zilungiswa khona le mashona lendi. Aliboni yini ukuthi lina liyasetshenziswa ukuthi bona bahle babelethe balitshele ukuthi i-unity, unity siyazifana. Yikho ngithi bantu bakithi, vukani emacandeni, lidonswa ngechayini, alibotshwanga. Phumani, nenze okungokwenu, nansi iphathi esimile esithunyelwe ukuba isikhulule. I-MRP nomholi onevishini othunyiwe ukuzokhulula abantu besintwini, His Excellency the President Qondisi Moyo. Sicela liphume, silandele yena, sichase yena, senze natho kwakithi, sibone ukuthi kusisaka. Sesikhathele ukuhlala singo-vice, sesikhathele ukulandela abochamisa abangenandaba nathi, nabomnangagwa abasibulala, abafuni nokuxolisa. Siyabonga bantu bakithi, ngithemba kuzwana.
Sanibonani, sanibonani kwi-Studio 7, njani? Ngiyabingelela kuzo zonke indawo bakithi lapho ofinyelela khona umsakazo. Hhayi, ngifuna nje ukudlulisa into encane bakithi engizwe ikhulunywa ngomagalela mafama ethi abantu bakomthwakazi asivoteni sikhiphe izanu. Umbuzo wami uthi kuwe baba magalela mafa, kathi izanu yafakwa ngubani embusweni? Ngabantu bakomthwakazi na? Ngoba ma ngikhumbula kahle abantu bakomthwakazi babebhuqwa bebulawa yilo leli qembu okuthiwa yizanu PF. Abantu basesishoneni bejabulile, kuyinto emnandi kibo, belivotela belifaka embusweni. So engifuna ukuthi ube kwazi baba ukuthi thina njengabantu bakomthwakazi asisayingeni indaba yenu yokufuna ukukhipha izanu. Zikhipheleni izanu yenu njengabantu basesishoneni, njengokuyifaka kwenu. Thina iz-MRP okwethu esikufunayo, sifuna ilizwe lethu lakomthwakazi. Yiyo i-ajenda nje esingayo, okokukhupha izanu nokokuvotela u-MDC. Hayi, ngokwenu magalela mafa labantu baseHarare, cela liphume ekuhlukumezeni umqondisi Moyo. Isicelo esinaso leso. Ngiyabonga ba.
Kumela bakhayethi, kumela mthokazi omuhle, sanibonani Dumelani Mabuyane Kalanga. Ngikuba khona motlhokaina, kuba khona motlhokaina nkakabowadina la mme a nkakakaroga ope mme ke batla gore ke supe sengwe gofa nzama ukuchaza udakolunye kancane abafethu. Ubaba umqondisi Moyo, umongameli we-MRP Mthwakazi Republic Party, siyameseka ngamandla wonke. Rimusala murahu ramuthomba mi hela na girati gore a ne a phatisanya le bo the vice spokesperson ba MDC Alliance. Ngoba umagalela mafa akakho ezingeni likamongameli we-MRP. Sicela ospokesperson be-MRP babuelele phuthego ya rona ya MRP nako tsotlhe. Re lapile gona re utlwa hela gatuna fa go na le thulaganyo ipe e amana le MRP futa modautuna wa rona a tla boela phati ya rona. Nnyaa, asifuni njalo. Uchamisa sikaze simbone khuluma kuma Studio 7. Uchamisa uthuma abafana bakhe osibanda umagalela mafa lalo kuthiwa ngubani lo uNkululeko Sibanda. Kanti umqondisi akana abantu abakhulumela iqembu noma amkhulumelayo na. Cela kulungisiswe eqembini le-MRP. Likupa bakanye kufa. Tokumbila Dumbu, Tokumbila Chose, kuti kuti president yedu ihlonipheke, tohaka kuti kube nebalebeleki banolebelekela umthungameli wethu. Ayigogo kwakunothandwa kuti president unogala ebe liye onolebeleka, atohaka isithi libatobeni, atohaka Chose. Tokumbila Chose kuti kugale bonetani bayapha bayapha bo spokesperson bo Mr. Moyo Velile Moyo, the spokesperson weqembu lethu. Sicela ke ngisikhulumele siqembu isikhathi zonke. Ngiyalebuka Dalumba Taboka, ngiyabonga.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ngokwezemelika, amasenetha edalela emelika ahluzisisa umvukela owenzakala ngozibandlela lapho abalandeli baka mnumzana Donald Trump beze bavuke eseganga bathi uTrump ulakho ukumiswa phambi kwaleli dale. Abasekeli bakaTrump ababalisa ipolisa elilodwa batholakale belamacala omvukela. Lokhu kwenzakala kulobufakazi bokuthi umnumzana Trump elokhu ephethe ibandla lama-Republicans esidukwini. Ukuhlaziya udaba lolu sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika, umnumzana Dan Moyo, saqala ngokumbuza ukuthi ubona uTrump elokhu elamandla na ebandleni lama-Republicans.
Ye, kuliqiniso ukuthi Donald Trump ebandleni lama-Republicans ulokhele elamandla elesupport eningi ngoba ya ngempela masi khangela ukhetho luka 2020 uTrump even though wadliwa ngumongameli uBiden kodwa ama votes akhe a increase from ukhetho luka 2016 okuthi ukuthi ama Republican amaningi wavusa ama Republican amaningi maybe abantu abadlengasela sifiso sokuthi bavote wabenza bavuka again baqala ukuthi labo ba participate kuma elections so kuyajengisa ukuthi ama Republican amaningi avumelana lama policies akhe lendlela enza ngakhona ipolitics zakhe kodwa even though ama Republican avota ngobuningi bawo badliwa ngoba ama Democrats lawa aphuma ngobuningi babo ngoba bengathandi ama policies ka Trump so ama Democrats asebenzisa esikuthi critical mass bavusa abantu abaningi ukuthi hey lingalala la lo muntu lo uzoqhubeka esenza izinto elingavumelani lazo so asambeni siyovota and ama Democrats avota bebaningi kodwa yesiphawa kuma Republicans ngempela ulokhela uTrump
ubona abalengqondo efana leka Trump kubandla lama Republicans ubona bekhona yini kumbe nguye yedwa nje uTrump
angeke ngithi mina ama Republicans amaningi avumelana especially sengisitsho ama politicians abaku senate abaku congress abaku ma state legislature o governor landland abanengi bakhona abavumelani le politics zika Trump kodwa because i base ivumelana lazi politics zika Trump bayathanda indlela ayikhuluma ngakhona ngezinto the way uya appeal to ibase yama Republicans so because u appeal ku base la ama politicians angama Republican they are now forced ukuthi bavumelane lento ezenziwa ngo Trump ukwenzela ukuthi labo bajabulise ibase ukuthi bathole ama votes ngoba naku siya kuma midterm elections ngo 2022 next year so ama Republican afuna ukuthi awin back iCongress bawin back iSenate and by sibe sevalweni manje ukuthi bangayekela ukuvumelana lama le base ibase njengoba ivumelana lo Trump kusho ukuthi bazodatshukelwa and therefore se pom kuvumelana lakho but zabona abanengi musi bemsolo Trump especially after insurrection ka January lana January 6 lapha uTrump ayezama ukuthi achayikhu ngendlela eziphansi so wahluleka ke lapho abanengi bakhona bamsola kakhulu bakhuluma public labo Mitch McConnell leader weSenate ongum Republican besokusiba lo Matthews lo oyi leader ku Congress la ewa bamsola kakhulu Trump ukuthi hayi into ayenzayo leyana is undemocratic, but okwamanje sekuyi survival of the fittest.
Umnumzana Dan Moyo isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, ngesikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebesilazo. Ukutshengisela kwezisebenzi zenkampani eyamachina e-Sinohydro kuqhubekela phambili. Sifundo bani singatholwa ngele Zimbabwe kumkhankaso okhetho lokudinga amakhansila kwele South Africa? Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.